VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 kuNcwabakazi 2023 ngokhipha Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihambile endaweni ezithize sabona kule bufakazi obubambekayo ukuthi amapolisa la edevota etshelwa ngabakhulu ukuthi votelanini laphayana.
Udaba lwamapolisa asiqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo. Abebandla eliphikisayo LSCCC besithi amapolisa la abanjwa ngamandla ukuthi avote phambi kwabakhulu bawo, njalo avotele ibandla lezanupf.
Njengakathi sithi siphuma khonapha abantu ukuthi balungisele ukuthi bayo-observe ezindaweni ezithiyeneyo, nxa sikhangela nje i-general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa, sibona kanti iningi yazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka.
Amabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi basuthiseka ngamalungiselelo okhetho lolu. Lanxa sokusele iviki ukuthi ukhetho olukhulu lwama-harmonized election lwenziwe eZimbabwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Udaba lwamapolisa asiqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo. Abebandla eliphikisayo LSCCC besithi amapolisa la abanjwa ngamandla ukuthi avoti phambi kwabakhulu bawo, njalo avotele ibandla leZANU-PF. Kumbiko awethule kuTwitter namuhla, umkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Tshamiza uthe lokhu yikuganga okungekho emthethweni. Ngokunjalo uthe ibandla lakhe alisoze liyamukele impumela yokuvota okunje. I-CCC ithi ibingazi lutho ngalolu hlelo ngoba iZimbabwe Electoral Commission ingazange iyitshele ukuthi amapolisa asevota ukuze ithumele abantu bayo ukuyahlola ukuthi kuvotwa ngemfanelo na. Umgcini sihlalo wezeki uNkosikazi Priscilla Chikumba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi ngempela amapolisa azasebenza ngesikhathi sokhetho asiqalisile ukuvota ngeposo, kodwa uthe abamabandla ezombusazwe kavunyelwa ukuthumela abantu bawo ukuyahlola lolo khetho. I-Studio 7 izamile ukuxhumana loTigumba kanye lesikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ngodaba lokubanjwa kwamapolisa ngamandla ukuthi avotele iZANU-PF, kodwa ababili laba bebengadophi incingo zabo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa usolile kakhulu okwenzakalayo.
Sihambile endaweni ezithize sabona kule bufakazi obubambekayo ukuthi amapolisa la edevota etshelwa ngabakhulu ukuthi votelanini laphayana. Kodwa kathesi singake sathusa inyoni siveze ukuthi sibabone lapha lalapha ngoba ubufakazi bazabugcibela. Sicela isizwe sime simelele ubufakazi obuzaphuma sobusekhoti, ngoba masinya sinyane sizabe sesisemnyango wemthethwandaba sisipha ubufakazi ukuthi inkamba ethile lethile edebevotisa amapolisa. Ngoba akula into abasoze bale banqabe, ngoba ama-postal votes lawo azangena sethunyelwa ezigabeni ezithile esithi ngama-constituencies. Ngalokho mahlabe Zulu, iZANU isithukile. iZANU sokufanana lenkukhu eqhunywa ikhanda esephonga uphaphazela lapha lalaphayana. Ngalokho thina sizakwelandela umthetho obhaliweyo ku-Electoral Act ukuthi lapho okuvota khona amapolice akufanele kube le ama observers nama agents hathi kuzenzela umathanda amapolice awonala afuna ukungcolisa elections leyi ihluleki kupasa istandard esithi free fair and credible
lila bompela ubufakazi obukhomba ukuthi amapolice aphoqiwe ukuthi avotele izana
ubufakazi bukhona mahlabe zulu asifuni kubamba inhlwa ngekhanda ngoba siyabe sesidiliza ubufakazi obukhona into iliqiniso njengoba libonile upresident Khamisa la ekhala ngakho okwamanje sifanele ukuthi senze konke singakathusi inyoni ngoba lokhu kuzakwenza ukuthi ama-elections la angavunywa yilabo abayabe bengaphumanga kahle kodwa kunani thina asoze sikhalale ngoba vele uZulu sesitshelile ukuthi sesinqobile sokusale nje ukuthi siyefaka uxa konke lokho abakwenzayo bayithatha amapholisa besithatha amajaji besenzani akusoze kuguqule imoya yabantu
umnumzana Felix Makalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC sichume njalo lilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Juma yena othi ngamanga aluhlaza tshoko okhulunywa yi-CCC
lolu daba mina ngibona kanti ngabantu abesaba umnyama ongelampisi akula pholisa elivotayo nxa livota sesiwubonele kaninginingi amapholisa evota evotela ibandla lona lelo elikhalayo futhi namhlanje ngingawulika umzekeliso o-very clear engokhumbula amasinyane uyakhumbula e-Harare East ngale kume u-honorable Denayibithi esithima no-honorable Mkhubi we-ZANU-PF ivoti yabo yadisendwa kwaphana enkambeni yamapholisa echikurubi ngale yiko lapho kwawinela khona u-honorable Bithi kwaphana amapholisa yiwo ayivota khona phana so angazi ukuthi waye befuna ukuhlala bengabakhalayo kuphela all the time bengabasolayo all the time bengabafuna ukungcolisa into all the time lathi sithi we are also players simelele ukuthi sibone kodwa siyakwazi ukuthi kona most of the time asikaze sithole amavoti amaningi from that section yona leya abakhala ngayo thina kasingena indawo njengeZANU-PF lathi were also ama-players kuleyi election ayisitho refo yizengi khona ngale so okuqakathekileyo ukuthi nxa bekhuluma bengakhulumi befaka iZANU-PF phakathi ngoba thina lathi were waiting for the same outcome simelele ukuthi sibone kona kuyini esingabe singakuthola emavotini ona la amapolisa ngoba traditionally sesikubona ukuthi kona kaninginingi hayi vele ngabajalanga ukusivotela anyway so angazi ukuthi kona why laba bona bekwathi khona bahlala bebenefita emavotini ona lawa to a point ukuthi omunye uzawabonakala enkaye umpholisa sibili nangwe gqokini som kodwa usihekile wagqoki isiphekhiwe usibili ezishaya nezilogane emabothi abisa khona ngale kodwa yena elipholisa okumele lingabi kanjani ba-apolitical so siyakubona kona kubana siwukhangele abangambeni sabo umnyama ongenampisi mhlawumbeni sibone akulofu umhlala ungcoliswa kuphela into zonke
nxa kuvotwa babathuma abamabandla wonke babakhona abe-TCC labamanye amabandla aphikisayo bathi kabatshelwanga yizeke ukuthi kuyavotwa ngokunjalo kabathumelanga ama-election agents ukuthi ayebona ukuthi hhayi ngempela ukhetho luqhutshwa kuhle
mina kamboni yona izeke can be that careless ukuthi kona lezinto bengalendelanga imithetho ebagayidayo ngoba izeke isebenza nge-electoral act ekhona kwi-constitution yeZimbabwe so yonke into abayenzayo bayenza belandela i-act yona leyo
umnumzana Joseph Juma lilunga le-ZANU-PF Central Committee ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 abamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini eziyisikhombisa ezilandelayo kobulawayo bathi basuthiseka ngamalungiselelo okhetho lolu kubika u-Anastasia Ndlovu
umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe Abazamela amabandla abo bencintisa ukhetho lalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolukhetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa. Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla lezanu PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo.
Hayi so far ukhetho luluhle, Mthule is very peaceful, is very exemplary, that's very good. Umongameli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really well.
Umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumo edalele parliamente engowebandla lezaphu uvumelane loNcube.
Mina sengisebenzela kakhulu kuNkulumane constituency, angizange ngibone dlakela kimi le coverage kangenzele ngemedia yonke nje kimi, hhayi besisebenzisana lamapholisa labezekhi. So ngikhangelele ukunqoba mhla ka-23 August.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC uthi sebekhankasile okweneleyo ngakho banesiqiniseko sokuthi bazanqoba.
Ukubona ukuthi i-ground sokusetshenziwe amaZimbabweans wonke aseredy ukuvotela i-CCC. I-CCC vele isiwinile. Mhlaka-24 August siyabe sino brand new president, sino brand new economy, sino brand new currency, sino brand new Zimbabwe.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network iZESNI bathi bayasuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Isikhulumi seZESNI esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula.
Sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota, njengakathesi nje siphuma khona apha abantu ukuthi balungisele ukuthi bayi-observe ezindaweni ezitshiyeneyo. Nxa sikhangela nje i-general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa, sibona abantu iningi yazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka. Siyakwazi ukuthi esikubonayo esesimanje siyakunanzelela ukushiswa kwamabhana ikakhulu awe-opposition. Ngasikhangela amalanga la adlulewa namhlanje mbona abantu akula mabhana atshisiweyo akanesenishamisa lapha kobulawayo.
Iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kobulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula, lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abekhomishini elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zindala zombili kukhetho lokudinga ukukansela kuwadi 11 kumunicipality weVictoria Falls, lapho abantu abane abakhankasela ukuthola isihlalo sale iward kukhetho oluza kwenziwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Bonke abancintisa kuwadi 11 bathembisa ukuba bazasebenza katalala ukutholisa lendawo intuthuko, kubika uNokuthaba Dlamini.
Okumqoka kwezentuthuko izakhamizi zale indawo zithi ukusondezwa kwamanzi ahlanzekileyo eduzane ukuze kuvikelwe imikhuhlane yesihudo esibhahile ngenxa yokuswelakala kwamanzi la. Omunye wezakhamuzi zale indawo umnumzana Benjamin Ndlovu uthi siminengi iminyaka bebhekane lodubo lwamanzi.
Ezambuzina kusangeneki sokugcwela impukane indawo yonke ngenxa yokuthi amanzi atholakali, sokulokungcola kweganga kakhulu ngenxa yakhonokho. So besikhala ngokuthi ama-councillors la afuna ukungena. Into yakuqala uma beqala umsebenzi beqale bengene phakathi kwezakhamizi bebuze bebone ukuthi zihlupheka njani.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi sale indawo unkosikazi Kelina Nyathi.
Sifuna ama-councillors abuya ebantwini ezokuzwa izikhalazo zabantu ukuthi abantu balohlupho bani. abe kangele jikelele umuntu wonke engakhethi ukuthi umshona umndebele umhlobo bani.
Ugogo unkosikazi Simangele Ncube yena uthi izinga lobuyanga ku ward 11 lo liyadanisa.
Sizohlupho lwamanzi, sizohlupho lwezikolo, sizohlupho lwemigwaqo, sinje siyakhohlela kugogo kugcwele uthuli indawo yonke, kodwa silabo abantu abathi bona yibo abasimelayo. Sicela ukuthi labo bantu besimele ngendlela eyiyo.
Omunye wabancintisayo umnumzana Daniel Moyo owebandla le-Citizens Coalition for Change yena uthembisa ukuthi uzasebenzela lumango ukuthi ube lenhlelo zentuthuko ezifana lezemfundo, ezempilakahle lokunye, ngoba kunje lumango awulaki linika.
Sangele ukuthi kumele simake sure njengewaleve mesibambane njengezakhamizi kube nama-training centers ukuthi abantwana bangacitha izikolo behambe befundela imisebenzi khona. Njalo kulabo mama ezindlini abangasebenziyo wa-11 sikhangele ukuthi siyenze imisika ukuthi umama bethole okokuthi bekwanise ukuthi bezincedise labo bengabomama.
Umnumzana George Mhlanga omunye wabancintisayo emele ibandla lezano PF yena uthi uzaqinisa ukulingiswa kwemigwaqo, ukuvuselelwa kwekilinika lezilindo zamabhasi kanye lokuqondisa uhlupho lwamanzi.
Ama roads ethu when you go to Velandanye gayenze alobhuqu akuhambeki, so that's be one of my area uthi ngibona ukuthi ama roads ethu ayalungiswa noma singela thara ngcono sifake igravel. Enye again to issue yet ye clinic, likely a clinic silayo, but I sebenzi 24 hours. So siyazama ukuthi no sibona ukuthi iclinic yethu ingasebenza njani.
Oncintisa eli qembu elizimele lodwa umnumzana Morgan Dube uthi yena phezu kwemicijo yancintisa labo uhlose ukuceda ukuxokozela lokulwisana phakathi kwekhansili le.
So kwami kwakuqala ukuthi ngifika ngisake ngingathi ngesilungisanithi ukuthi kube lengqondo yokuhlaliseka kwamaphansi abantu ukuthi asikhangele imisebenzi seke ukuhlokozana ngemini, ngoba kade kusenzakala the last 5 years abantu bebengekho emsebenzini, bebeqeda isikhathi besemakhoti, beqeda isikhathi bekuma-meetings ama-political parties abo ngoba bezama ukuthi bexazulule inkinga abalazo.
Umnumzana Kelvin Moyo yena omele inhlanganiso yamalungelo ezakhamizi e-Victoria Falls Combined Residents Association uthi ngokulwa lokhu akulantuthuko ecacayo eyenzakeleyo.
Kusamele kube ngabantu aba directly opposite to the crop of councillors esasilabo for the past 5 years. Njalo i-corruption, it was being perpetrated ngama councillors, the very people thina esiwathi ngama city fathers.
So kuyiminyaka edlula emibili kulokufuthelana phakathi kwezakhamizi lomanisiphala kusetheswa ama councillor umlando wokungasebenzi kuhle lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kusenjalo lanxa sokusele iviki ukuthi ukhetho olukhulu lwama-harmonized elections lwenziwe eZimbabwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Inthethele izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda wethekelele esigabeni semzilikazi Mpophoma kwaBulawayo, lapho akhulume labahlali bakulomango ngenkokheli abayifunayo lobuzima abahlangana labo.
Iningi lentsha kulindawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli. Ovuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge 20 years bekuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga, kahle kahle thina siyabe sikhangelele njengama-youth. Sebe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses, kusibe lezinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba athi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Unkosikazi Simelwe Yinkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Njengabomama abatsha sinezikhalazo, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asila lapho esisebenza khona. Abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphuthiwa, sebengayekela ngezithembiso ukuthi asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. Cabanga ukuthi kuthiwa uma ungumntwana ungakhala kuphoshe uthuliswe khonapho khonapho, so thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance uyeyedwa wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami ukungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo. Ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment.
Umnumzana Patton Tapmanei yena umncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba.
Mina yinzalo yasempophoma lemzilikazi, ngibuye ngenhliziyo yami yonke, khangelanini izindlu esihlala kizo emabuthweni, abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene, izititshi ziyadubuka, abantwana bayafa ngenjengu, ama-club lapho ekade sihamba khona kufile, imigwaqo ifile, amanzi kakula, amagetsi akula, imisebenzi kakula, ama-sector avalile. Kavotela iparty, votela nini independent candidate.
Osakhulayo Admire Maskati uzamela ibandla leZANU-PF uthi uzaletha ubambana emphakathini.
Indlela engizasebenza ngayo ngiyokuthi abantu bonke abasempophoma Mzilikazi constituency sizabe sisebenza labo. Ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yeZANU-PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele.
Oncintisa emele ibandla leCitizens Coalition for Change TCC uMnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko.
Sifuna izikolo ezintsha, kumele sibe le-ICT, abantwana bethu bebe lamakhompyutha, befunde amakhompyutha. Akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of amakhompyuthas. Kule ndaba esifisayo kakhulu kuregion yeMathebelele, i-issue e-devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
Ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lweviki ezayo luka-23 ncwabakazi ngamabandla ezombusazwe luqhubekela phambili koBulawayo laseZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezinhlakalo zodlakela lokwethuselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Ngiyimele Studio 7, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethumele ingcwethi ezizakwenelisa ulwazi lwezempilakahle ukuthola amagama labo abafele engozini yokulumatha kwamagosu aseHawaii. Ngasikhathi sinye isiqinti seMau County sesiqalisile ukwethula amagama ababulewe emlilweni lo. Idolobho leHaina yilo elilahlekelwe ngabantu abaningi engozini le. Umongameli Joe Biden wakwelemelika uthi lo mkakhe unkosikazi Jill Biden bazakwethekelela eHawaii uyakhalela imuli zabalahlekelweyo kule ingozi yomlilo wamagusu. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosazana Nokulunga Thabethe, umqondisi weMangako Beauty Academy ohlala kwele South Africa.
We are just supporting abantu besifazane by giving them ama-courses, but khona labo ukuthi bayakhokha masibanikeza ezamahhala ama-vouchers, but yona ukuthi bayakhokha ama-fees abo. Into esiyenza ukubuyeza ama-skills afana nelo, izinto ze-beauty, amazipho, ama-massage, ama-waxing, ama-facials, konke kwe-beauty sidila ngakho lokho. Siyabafundisa ama-short skills ukuthi bekwazi ukuthi bakwazi ukuziyenzela imadlanyana encane ngokuba naleso skill, bese sibasiza ukuthola imisebenzi lapha e-South Africa ngisho naphesheya.
Yes, ngathi libafundisani kakhulu, akusitshele ukuthi okunengi kwangikhona ujule ngakho usibekele egcekeni ukuthi hayi sibafundisa inzipho kumele bazenze kanje kusiya phambili kulale.
Yebo, sibafundisa inzipho, ama-manicures, ama-pedicures, like ma umuntu afuna ukuthi inzipho zakhe zibe zinhle nje, bese sibafundise ama-makeup, different types of makeup, ukuthi le makeup le iphuma ku-TV, ma umuntu alimele siyamfundisa ukuthi isikaleso siyenziwa kanjani. Ma umuntu afuna ukuba muhle for umshado wakhe siyabafundisa ukuthi kuyenziwa kanjani, bese sibafundise nezemasaji ukuthi ma umuntu akhathele ngiyelula kanjani ukuthi angazukuhlunga ngama massage la esafundisa wona.
Yes, ungathi okunye kuyini dadewethu ngasikhangela khonoko ke elibafundisa khona.
Yebo, kukho konke engikushoyo manje kunama products vele abawasebenzisa ukuthi yonke leyo yonke lento le abayenzayo iyenzakale. Mhlawumbe imassage khona ama oils akhona a reliever stress ngokwawo, so basebenzisa wona lawo ma oil. Makuyikuthi bayenza ama manicures nama pedicures khona ama products abawasebenzisayo kufana ne scrub ama foot file konke lokho.
Singathi ke laba elibafundisayo bayathola yini imisebenzi, njalo le misebenzi yangkhona iyanika imali yini kumbe kume njani kula?
Kakhulu entweni ze beauty ngoba uyabona ma uneskill, iskill ungaba nemfundo ungaya ku university kodwa usuke ungaqhashwa, but ma unento iskill sezandla babeqeda siyabasiza, asiyona i-agency but siyabasiza ukubafunela imisebenzi ngoba sixhumane kakhulu nama spas lawo nje akhona lapha eSouth Africa nale phesheya la ala. Ma befuna amantombazane bayazi ukuthi ba-contacta thina sibafunele la besibona ukuthi sebe-ready ukuthi behambe bayosebenza and futhi bakhokha kahle. Mhlawumpe ma beqala bengaqala boma 5,000 lapho.
So kanya bathole imisebenzi emihle kakhulu, yeah?
Kakhulu ba.
Yeah. So abafisa ukuthi baxhumane lawe labanye benu kumele benzeni?
Ba befuna ukuxhumana nathi bengasithola ku number le ethi 0730355039 or bengasifuna na ku Facebook iMangako Beauty Academy, ku TikTok na ku Instagram ku Mangako Beauty Academy. Inumber ithi 0730355039. Ngizoyiphinda futhi 0730355039. Bese bengasithola ku Facebook as iMangako Beauty Academy, ku Instagram basithola ngoMangako Beauty Academy na ku TikTok Mangako Beauty Academy.
Unkosazana nokulunga Thabethe umqondisi weMangako Beauty Academy ubekhuluma le Studio 7 as eJohannesburg kwele South Africa. Boma nje ke sikesizwe okukhulunywa ngabantu ke enklasini lethu ele VOA Ndebele ku Facebook phela. Siyabona abantu bakulandela kakhulu kudaba lolu lokuthi amapolisa asevota njalo abanjwa ngamandla ukuthi avotele ibandla elibusayo. Sikesizwe ke ukuthi abantu bathini silotawanda Zwipe, utawanda Zwipe ukuthi nanga kwa 20,000 chamisa zero kuzobuya ke uJabulani Ngozi uthi sebeqalisile izinto zabo abantu bezanupiyef izeki yiyo enza ukuthi kwenzakale konke lokhu nokujabulani Ngozi phela. Proud Matutu la usithumezeleke umlayezelo wakho uthi-ke izanupiyef abasuze beyikwanise, izanupiyef iyadribula ekhonokokudlala. Kuzobuya ke ureason pastor uthi angithi phela abantu laba bawondlwa yilo phela iqembu elibusayo lezanupiyef, soke phela abantwana bangalamba kumele phela badonswe ngamakhala ngoze lokho. UClement Mpofu sehleka khonapho-ke uthi ha uvele babulawa indlala. Danisa Mkhwananzi la uyabhala uthi barentile phela emalokithini lapho asihlala khona lathi hawu bantu pho bathi siphile njani abantu laba. Kuzobuya-ke uBeach Sinyathi uthi vele ipolisa socha maticha bavotiswa kuqala bonke ngabezanupiyef, so siyakwazi to ex bonke laba bayangaphi. Kuzobuya-ke uMamtimande Ngwenya uthi vele abanjwa ngamandla amapolisa angenzani phela ebanjwe esitokweni khonapho kuyaphiwa. Sikhonzile Ncube uthi welcome to ZANUPF iziqholo lezo kuyaphiwa emhlabeni lapha. Mqondisi Dube uthi angithi yiwo phela acha abantu phela amapolisa lawo la akezwe ukuthi abantu bezwani kube buhlungu benjeyana. So-ke ye likhumbule ukuthi lakuthi lingene kufacebook page yethu isithumezele okuningi okumele sikwenze kakhulu ukuthi phela sikholiseni sisonkeni. Ye siyabonga kakhulu ke lamhlanje yikho kuningi kade silakho khona lokhu. Ye singangehlukani sihlobo kuphela, siyakwazi ukuthi kule live talk kuphela i-live talk luhlelo lwethu lokuqakatheke kakhulu. Namhlanje ke ku-live talk ku-Diaspora Forum sixoxela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngokuya kuvotela ekhaya phela ukuthi bazahamba kumbe kabasoze behambe. Singakaligqibi uhlelo lethu sike sikhangele ezinye zezindaba bezikhokhela. Udaba lwamapolisa aseqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo abebandla le-CCC besithi amapolisa la abanjwa ngamandla ukuthi avotele ibandla le-ZANU PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalisa ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.